Hayi singumkhankaso dwani ngeke kakhulu ngoba singesatholi ithuba lokuthi sikhulume le ministry sizakuthola iparental portfolio on education ike sikesaxoxana layo vele siyesangena ngena endaweni eziningi sikhulumisana lapho and I think the best thing ukuthi iparlament education portfolio ekhona kathesi isamukele sasirenzelana layo kube kuhle ngoba sisahambazayenza i-presentation e-parliament committee e-parliament. So lakhona it was the first time ukuthi iyozihambe igcwele se-parliament igqokisana nama-policies. Sesidala ukuthi siphenduke emnyango sekule-riot sezibhilitha sesisebenzela. So I think it's a good move and I think i-campaign le sizaqhubeka kuhamba ngayo ngoba ukuthi free awusuke ukuthi sokulungele konke. Sifuna ukukhangela uhlonzi langkhona lokuthi abantwana kabasaminyane esikole bafundela ngapha abantwana all these things. Thina silama benchmarks asifuni ukuthiwa imfundo ngeyamahara ibe ngabi le hlonzi. Sizasebenzisa lokhu ama-benchmarks avele khona existe international standards, i-4As, i-availability, accessibility, accessibility and availability. I-free education kumele ihambe la le budget yangkhona.
Ye, ungasichazisela i-4As leyo lelisithi ngabe kuba njani?
Ya, nxa sikhuluma nge-4As lezi sikhuluma nge-availability ukuthi sona isikolo sikhona na, ama-bench, ama-desk, ingwalo zokubala, ishintwane lebhuku lakhe na, u-teacher, qualified teachers bakhona esikolo, khangela amanzi okunatha akhona esikolo na, izambuzi. Nxa sikhuluma nge-accessibility, i-accessibility ukufinyeleleka, sikhuluma ngomango wokuthi abantwana bahamba umango ongakanani. Xa kusemakhaya siyakhangela kakhulukazi ukuthi khona imfula abayikhrosayo ilamabrijini kayifaki abantwana engozini abantwana kabavalelwa lizulu khona abantwana abakhrosa umgwaqo omkhulu yini ngizanika isibonelo njengalapha ilokishi endlalakulo kulenhlaleni magogo mina kule ntshamakhe primary school emagogo primary school but singananzela kule lokishi elilakhe liyokuthiwa yoflight phela ndaba west ngale kwephumula road umgwaqo lwani umkhulu kakhulukazi okukhona kathi singama-speed humps kodwa nxa si-accessibility ukhangela khona kulama-speed humps kulama-zebra crossing lines njalo lapho kukhrosela khona abantwana besikolo kumele kulababhakali lana atshengisa abantwana besikolo kuphinde kube nepholisa ezancedisa umntwana ukucrosa umgwaqo i-accessibility leyo sesikhuluma nge-economic accessibility. Economic accessibility mbona uhulumeni sekukhavile nxa ukuthi ube-free so lapho siyajabula ngoba sibuyi-free wonke umntwana uzangithola u-accessibility futhi ukufinyeleleka ule non-discrimination akubandlula umntwana wonke umntwana nxa ukuyi-free akube-free umntwana ongelabhethi kangena esikolo ngoba it's not a requirement ukuthi umntwana abalebhethi engena esikolo ngoba sesinanzela ukuthi izikolo eziningi zesishiya abantwana ngaphandle ukuthi abalababhethi abalamali sesesikhuluma i-accessibility ukwamukeleka imfundo yona ephiya abantwana iyamukeleka na ihlupho ade sihlangana la kakhulu athi sihlangana ukuthi khona abantwana bafunda beminyene emaklasini i-child teacher ratio i-research eyenza kana iyatshenza ukuthi khona umntwana ufundiswa ngolimi kwamamakhe from ECD to grade 5 uyaphumelela uyabamba masiyifundo i-adaptability manje sesikhuluma ngokuthi khona imfundo yona kumele iguquke ithathe isimo salapho esaleso sikhathi kathi sikhuluma nge-technology so kunjalo njalo kho sikhangela ngakhona i-4As
lina livele likhankasela lokho lalisithi imali angayithatha ngaphi
imali kumele ibe khona ngoba singakhangela imali ezimbabwe ikhona kodwa kayisetshenziswa ngendlela efanele ungakhangela ilokuzenye i-4As ngaze ngikhuluma ngayo siyithatha ku-internet ku-ISS that is economic and social cultural rights eyayisayinwa izimbabwe ngo-1991 ukusayina kwayo ngo-1991 kwakumele ngo-1993 ibisiza le-national plan ukuthi izayenza njani imfundo ifinyelele mahhara kambe ngo-general common stream u-paragraph 13 we-ISS uyavumela ukuthi ama-member states ancedise ezilonge kule plan so kuqala okumele khona kumele kube le plan ezayenza ukuthi ingqengobani ofuna ukuncedisa ancedise kwathi okay izimbabwe zincedisa ngalesa ngoba kuyize lezo ukuthi amazwe athi azancedisa kodwa after bathi beyekile uncedo siphinde sibuyele le muva sihlehlele emuva kube le progression we want progressive realization so i-national plan on progressive realization of free education not at primary level ngoba izimbabwe ngo-2007 yasayina ukuthi khona i-standard is 9 years of free schooling but now sesikhuluma nge-secondary if we're talking about basic education landele econstitution ezimbabwe ngo-1975 i-basic education that's how many of primary and secondary education type-basic so form ECD to form 4 is basic education so kumele kube le plan lokuhlela it's not just okuvuka lisasa livukeli announcing we need to have a plan for that.